Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 31 kuzibandlela 2021 ngoKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha abantu abalitshumi nanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Ingozi ngeyokuthi akula muntu osenendaba lokuthi ngizawala umkhuhlane bhasisa buthi uzabotshwa amapholisa nxa itshengisa ngoba endlini akulakudla.
Bakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuseleni Hospital koBulawayo.
Thina kasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hayi kwakhanya kuthule.
Kodwa abakhangele ukusetshenziswa kwemali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa kahle.
Imali lisayithatha sathenga imibheda evela eSouth Africa, ama-ICU beds.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kwathi bedlula amakhulu amathathu 321 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane 1193 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,273 sebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Ngunani leli abaphepha kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu 25,261. Kuleziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezizibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa ukuthi uhulumende useqoqe izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnumzana George Guba Matanga, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemali, uthi eleZimbabwe lizamanyana labanye amazwe kuzokazi le-Afrika ekuthengeni amajekiseni. Okwamanje abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi uhulumende lwisana lomkhuhlane we-COVID-19 phansi kwehlelo lwe-coronavirus lockdown. Abanye abathwele nzima ngabathenga bethengisa impahla emigwaqweni. UMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi uhulumende kumele ancede bonke abantu abathengisa impahla emgwaqweni.
Abantu sebekhangele ukuthi babaleke amapholisa ebuya kulokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizawala umkhuhlane bhasisa buthi uzabotshwa amapholisa nxa itshengisa ngoba endlini akulakudla. Abantwana bayakhala, sikhuluma nje kunje ngomnakano wethu ukuthi abanye abantu engxenye kathesi-ke esithi amasosha omzimba ngabe seyehlile, esithi i-immunity ngoba akulakudla, badla nzima. Okutheni xa umkhuhlane ungafiki ungahle ubahlasele baye kugoqanywa ngabayendisa amadada. Yikho osikhathazwa kakhulu-ke ekutheni-ke kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakhulumisa nenhlanganiso ezimelele abantu abazisebenzayo ezinjengezethu lezinye.
Lake lakhulumisana lo hulumende yini ngodaba lolu ukuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo?
Nyakinye ngo-August kusiyafika ngo-December besikhankasa okaDube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu amamaski, sihambise amaski ngaphika for 1,000 kuma-markets angu-22 kwalapha koBulawayo. Sinikile abantu phose 300 5-liter sanitizers ama-markets angaqambileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badwebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing lana 1.5 meters kusiya khona ngale. Kuyimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilakahle jikelele ukuthi sehlise umkhuhlane lokuthi ungamemetheki. Siqhatshile abantu esithi ngama-market bailiffs ukuthi babhode emkambo yonke yakobulawayo, befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoke amasi, bageze izandla, balandele i-physical distancing. Konke lokhu bekuyimzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lo mkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje, asingatholi umuntu oyedwa oyi-trader okuyihama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Abanye abantu abakunaki okuyinto lokho, basihambela nje benjalo, amamasiki abagqoki, i-social distancing abayenzi, khonokwana ukukhulunywa wena asigezeni izandla. Abanye abakwenzi, uthola abantu babadlala amabhore ezitaladini, uthola abantu babutheni lapha lalapha. So kuba nzima ke ukuthi i-cave lay njani iflatheni. Njengoba engangakutsho maphambilini lapha sikhuluma bona bangathi mina into leyi ayihambi kayilanyawo. Abahambayo yini thina abantu? Singahlala phansi sonke sithi ake sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa. Kungabi nomuntu ophumayo, kuphume nje konokuthi nahayi ufuze nje uphume. Uzabona ukuthi nahayi ikhevu zizayiflathena, abalutshwane bazabe bangabe sebebanjwa, njalo futhi abafayo bebe bencipha. Then khonoko kuyanika phela i-COVID kuhulumente ukuthi hayi ikela sivuleke. But ukuthi uvula umkhonomi, uvula abantu besifa, umkhonomi akhona uzasala lobani, abantu sebenjani sebephelile emthembu. So yizinto okumele zikhangele zomezana. Asho ukuba ukuthi isikhangele ukuthi masifuna ukuchothoza nje uhulumende, ngoba lowo ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke. And even labo esithi bale mali, even kini khona ngabo lapha elikhona eMelika, siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands, njalo kufa ama-thousands and thousands. So okutshengisa kona akulani lokuthi maybe nezimali zenu ezikwanileyo kumbe ama-systems enu awe-healthy aphelele akwanile. Noma ephelele kunjalo, abantu bayathabalala, abantu umkhuhlane ulokhu ubabamba. So akusikho okokukhangela ukuthi uhulumende lo njani, hey lo kumbe uhulumende ezamuntu ofingawuzonda kumbe kutheni lokhu lalokhu. Lokhu yikukhangela i-reality ekhona, and i-reality ekhona lapha ku-ground yikuthi kona uyamimetheka lo mkhuhlane.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla le-ZANU PF sixoxe laye ekuBulawayo. Bayakhonona abanye abantu abaqoqa inkulungwane ezidlula amajumi amabili amadola eMelika, 20,700, iyokuthenga impahla yokuthi abantu abatholakala bele COVID-19 bahanjiswe ekusileni hospital koBulawayo. Abancedisa ekuqoqeni imali le bathi akuzwakali okunye okukhulunywa ngabaqondisi benhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ekhokhelwa ngumnumzana Busisa Moyo. Omunye wabakhala ngokwezakalayo umnumzana Busane Mbuso Ntini ohlala kwele Melika.
Asitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngo-June 2020, kodwa hhayi kwakhanya kuthule njalo emagruphini ethu. Abantu bajayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lesikhathi, kodwa i-information yakhona wesikhathi ingaphumi kuhle. Ebese sikutsheliwe khathesi ukuthi ungathiwa bazozama ukuthi bevule iwingi eyodwa. So imali yethu angeke ngatsho ukuthi iyatshontshwa, hhayi, ngoba savumelana ukuthi iyathenga imbheda, imbheda yathengwa, kodwa imali ayilaphako. Njalo kwakulamadona amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi. Yikho nje engeke ngatsho ukuthi hhayi kukhona okukhona lapho. Mbonakani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imbheda, kodwa singazi ukuthi umbi kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu engakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunjengemali le elayikhiphayo?
Hhayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami engizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagruphini, angiwoni ngakwenza. Esengakwenza nje sinxa kule nto engabe ifunakala ekhaya, ngingazama ukusebenza la ma-organization aku-ground kumbe abantu aba-ground mina ngokwami. Hayi khona ukuthi ngihambe emagruphini, ngoba unxa uhamba ngegruphu awula direct contact labantu abase-ground.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini ngodabuka eZimbabwe ohlala kule Melika. Sixoxe laye ekhonapha kule Melika. Sikuqe njalo lo mnumzana Busisa Moyo.
Imali yaqoqwayo kwakuyimali efika 20,700 US dollars. imali lisayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa ama ICU beds afika 12 sabe sithenga imbeda leyo say clear sabhadala ama duty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda kodwa imali yama duty jite sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe sincediswa yibank iCBZ bank US ninga imali yokuthi silethe ama duties sayiletha le imbeda imbeda ise ekusileni sikhuluma khathesi so yikho lapho esafaka khona imali esayithola
singathi ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela akukho kunye
yeah sasikhangele ama ICU beds not in le imbeda nje esibhedlela ezincane kodwa la ngama ICU beds adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa ngoba katholakali lapha eZimbabwe
so ke ungabatshelana abantu abathi imali yadliwa ngohulumende mahlayana nje
uhulumende kazange ayifinyelele lokuyibamba leyo mali njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda imbeda ise ekusileni nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona la ukuthi ibhubhane lesingani liyavungama sibili seliphakama abantu bayaphela la esechitha esebenza laphana ukuthi awuqede umsebenzi esawuqalisayo wokuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.
Umnumzana Busisa Moyo umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-IM for Bulawayo sixoxe laye ekobulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asayengele umsebenzi amagoda amele owayengumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukuba uzathoniswa kudala le-Senate mhlaka 18 Nhlolanja icala lokutshotshozela umvukela kule Melika lokunye. Amagoda amathathu athi uTrump ubefuna ukuthi batshele idele le-Senate ukuthi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho olwenziwa nyakenye okunqobe khona umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebetholakale bele umkhuhlane lo kuzwekazi le-Africa sokubhubhe abafika phose inkulungwane ezilikhulu 88,993. Komanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
yena baba mkhulu
sithina masiko
babe lobola
usenzi
namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya sikhuluma khona kungeyeso kusenziwa ngabantu asebedinga umsuzwane lokunye okujiyeneyo ukuthi bazelaphe umkhuhlane we-COVID-19 siyabona kodwa ukuthi isihlahla lesi abanye abantu basigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi wagcina kubonisa kusonakala
umsuzwane isihlahla esidane esivele sisetshenziswa nxa ubhubhe umuntu abantu bevela umbeka kwakugezwa ngomsuzwane yi-sanitization eyayisenziwa izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni zithi sezikhitshwa abanye bathathe isikhathikadi abanye bathi isikhathi kwakhona isagenama esimhlophe silashwe ezindleleni indawo yonke kwenze ukuthi abantu babe-sanitized lezinkomo lazo zingabi lomkhuhlane kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa yikho isihlahla lesi siqakathekile kodwa ukuthi basivune ayisikho ukuthi singasiceda yebo kambe lapho esikhona bengasiceda kodwa-ke kufanele banandelele ukuthi isihlahla esivele sisetshenziswa lephunga nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bageze ngephunga konke lokho izihlahla ezazisenziwa abantu basebephunga ukuyekela nje besenziwa ngama-church isintu isintu nxa sibuyelela uright
Ye singathi kodwa kumele ye kumele besibambe njani isihlahla lesi ukuze singajabalali. Ngoba mina sebesigebha sibini.
Ugebha kakulunganga. Awufanele bakugebhe phela ngoba ngabe kuma ingatsha zaso. Phela kufanele ukuthi basikhena siyahluma. Ugebha kufuneki ngoba sesiqothula ukuthi singaphindiswe khona futhi.
Akubatshela ukuthi kumele basibambe njani isihlahla lesi. Ye.
Ekuxotsheni imikhuhlane. Ngoba sawufica kuvele kunjalo. So ngani kutsha namuhla. Lawa amacawe wona la ayenza ukuthi abantu bageze ingaso yibo asebesivuna yibo abangasigebha basiqothulule. Ngabe kube kufika ilokhu zingatsha zaso bengavuna ukuthi sihlale sizingodo. Sakhumakhuma ezimunyane sisale ukwenzela abanye labo basizuze.
Siyambonga lamhla-ke ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo kona ngale kobulawayo. Ungadinela kusasa, sibongile Ngwenya babo.
Yebo, sibongile.
Sibonge kakhulu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wena. Owakusenziwe mani.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zimbapho omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo siloLeo Bold Munende, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Leo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa ukwane le-COVID-19 lokhu liqhubekela phambili likhwela. Njengentathe izindaba ukubona njalo lokho okwenzakalayo elizweni.
Ngabe ndiqhele ukwedlula ama-numbers lawa esiwane kwabo ngoba thina asi-chesti kangako. Ngabe singabantu aba-chestayo kakhulu. Besiyethuka sonke sesibona kuthiwa iZimbabwe kumbili sokulabantu abayi-10,000 asebebulaweni COVID-19. Uhulumende into afize ayini uku-chesta everyone. Njengalokhu asekwenza sithanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic ase-chesta for free. Egweru labo sebesenza njalo nasemjalo. Suzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyangisisi-chesta mahhala.
Awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani liyenza umsebenzi wenu phansi kohlelo le-lockdown.
Okwakusenzakala ku-lockdown ledlulele eka-March nale esikiyo eka-January. Eka-March besihlangana nendubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers. Okunye ukuthi ama-journalists kukalutshwane ukuthi kuthiwa kulama-PPE la kukalutshwane ukuthi sikuthole khonoko.
Sikhangela phela-ke indaba leyo ukuthi even kuma-events achiyeneyo liyabe likhona njengentatheli zindaba. For example, kuma-political rallies liyabe likhona kugcwele abantu abaningi. Kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentatheli zindaba lingabantu kanesi gciwane?
Okokuqala, uhulumende wasuspenda amarali ama-political rallies kodwa lokhu esihamba kuma-press conferences. Umongameli engabizeli i-press conference vele sihle siye khona. Okwenzakalayo siyazama sibi ukuthi sigqoke ama-face mask simaintaine le abayithi i-social distancing. Kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini laphaya umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe ibe mkhanya. Akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti. Okuthina sokusenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lezo abantu bayathi hayi okwe-social distancing ikuyala lokho. Ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali. Ikhokho ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hhayi sesiza kuma ukubiza intatheli izindaba kuma-press conference. Kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumende sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information. Kodwa okwakhathesi manje sesifuna labo sebe-relaxi uhulumende sokufuze eyamukele lokhu esikwenzayo lo esenzisozum oskype bonke labo even i-Facebook iyakwenza.
Hhayi, zulukandaba Leo, sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe kumangoyi. Lawe mlaleli, siyabonga ngokungena kuhlelo. Silukuqhuba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection 8 to 9 p.m. zulukandaba khonapha emsakazweni we Studio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumayigobe mthwakazi omuhle zimbapho omuhle bye bye
siyabonga kakhulu Mike Wobe ungajinela kusasa zokwesikhathi omanje sokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli vikele edlulileyo
usiphatheleni namhlanje
namhlanje afuna sikhangele udaba lokukholwa ilizwi likaNkulunkulu lokhu ngiqhubekela phambili sixoxisana ngamandla akhona elizwini likaNkulunkulu singakhangela kuLuke ichapter ka 7 iverse nga 8 owebutho lapho ekhuluma loJesu uthi yena ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho ngilamabutho ngaphansi kwami ngithi kwelinye hamba lihambe la kwelinye ngithi woza lize lencekwini yami ngithi yenza lokhu ikwenze kwathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo leyo mpendulo wathexukwini elalimlandela ngithi kini angizange ngifumane ukukholwa okunje lawo Israel lapha sithola indaba enduna lamabutho aseRoma owayeze kuJesu wathi yena inceku kiyagula kodwa wasesithi khuluma kuphela ilizwi inceku yami iyokusila nguye sesimfumana lapha echasisa ukuthi indaba wayecabanga ngaleyo ndlela wayecabanga ngaleyo ndlela ngoba ngumuntu owayesazi amandla okukhuluma ilizwi lakhona lilalelwe njalo lilandelwe wayesithi yena uyakhuluma kuphela kulabo abangaphansi kwakhe ethi woza ngapha abuye ethi kumbe hamba ngale ahambe ukuthi akudingakali ukuthi umbe azamemeze kakhulu azaklabalale ukuze umuntu lo alandele lo mthetho kuthi ukuthi umuntu ozwa lelo lizwi eliyabe likhuluma ngolo owesibutho kaboni induna yesibutho kuphela kodwa wayebona uhulumende wonke weRoma ababebusa ngaleso sikhathi engemuva kwamazwi akhulume ngumuntu lo owesibutho kunjalo ke njengelizwi likaNkulunkulu ngathi nasikhuluma ilizwi likaNkulunkulu silikholwa ilizwi likaNkulunkulu limumethe amandla kaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wethu asomazwi kuphela kodwa limumethe amandla awezulu yonke kuthi ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu njalo nxa silikhuluma liyamele lifeze lokhu uNkulunkulu athi lingakwenza kuthi ukuthi nxa sithandazela singathi umuntu ogulayo sikhuluma ukuthi phila ngegama likaJesu nxa thina simthandazela asomazwi ethu kumbe ukumemeza kwethu kumbe ngiyambona abanye lanxa umuntu ebeka izandla phezu komuntu umuntu azaphosa angane angamqamula le ntamo ayisikho konke lokho okuncedayo kodwa okuncedayo ukuthi nxa sikhuluma amazwi sithandazela umuntu sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu kumele thina sibe lokholo ukuthi lawo mazwi amumethe amandla kaNkulunkulu njalo ukuthi lawo mazwi nxa thina siwakhulula sithandazela omunye umuntu umbe sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwezinto esifisa ukuthi zenzakale sibe kwazi ukuthi izulu ngokwalo le ngilosi zonke zikaNkulunkulu zingawezwa lawo mazwi thina esiwathandazileyo ziyalandela ukuba kufezeke lokhu esiyabe thina sikucelile kuNkulunkulu mbe sikuthandazela ngakho ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi amazwi esiwakhulumayo asuka elizwini likaNkulunkulu hayikhona engqondweni zethu hayikhona endleleni zethu alamandla amakhulu kakhulu uPaulu wazo wathi yena leli vangeli nxa ngilitshumayela angikhulumi inhlakanipho yami angikhulumi ngobuciki kodwa ngikhuluma ilizwi likaNkulunkulu elimumethe amandla akhe
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba egama likaJesu ngabe umbe kuyikuyini okudinga ngabantu abakho namhlanje empilweni zabo izwi lakho lithi lona nxa thina sithandaza uyasizwa njalo uyasiphendula sesithandazela impilo kephuphumayo ebantwaneni bakho bonke abalaleli izwi lakho egama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya ya silo mfundisi usenisbanda tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkomo
siyabonga kakhulu Jacques Talan untungameli nkomo namhla silomculi olodumo
ibizo lami nginguvusa mkhaya ngingumhlabeleli ozalwa kobulawayo eZimbabwe kodwa akwakhathi singihlala eVienna eAustria ingoma enja esanda kuyikhipha ithiwa yona masiye phambili ngasebenza labahlabeleli abashiyeneyo abasakhulayo abakobulawayo abahlabeleli laba ulama spoken word artists nalaba akuthiwa ngama rappers and singers kulo moyo oxide kulo Asaf kulo Cingi kulo Kill Em All kulo Mimi kulo Qeqe Mawisa uVuyo Brown uLady Chawe uLamas uTherry Tembo uNovuyo Sike Lotus ingoma isihloko sayo sithi masiye phambili ingoma ekhuluma ngokungalahli ithemba ensukwini zobunzima singesabi njalo sivusa amakhanda lanxa kunzima kunjani singalahli ithemba ngoba singaba kobulawayo ingoma einspire ngabantu bakobulawayo for ukuba nabantu abalobuntu ngabantu abakwazi ukuzumela kuhle labantu abakwazi abanye abantu tell body attitude that I'm from BYO hot times on kill let's stay strong hot headed yeah it's that EMG don't regret sitting with fly ladies and kings of born it's like a big house of happiness iyatholakala ku iTunes iyatholakala ku Amazon iyatholakala ku Google Play Store ngiyathemba liza ikhwabitha ingoma yakhona ivideo ikhona ku YouTube under YouTube channel ka Vusa Mkhaya ngiyabonga kakhulu wonke umuntu osisekeleyo kuze kufike isikhathi lesi silungisa lingoma kulabantu ade besebenza behind the scenes abantu besebenza studio ushoot ama video wonke umuntu osebenze engomeni leyi umuntu ozalelwe wakhulela kobulawayo abantu abalichumi lambili bonke ngabantu bakobulawayo bekuqakathekile kimi ukuthi ngisebenze labantu bakobulawayo and give back and also inspire laba abasakhulayo ukuthi labo bebekwazi ukusebenza labanye bebambisane labanye ukuze umculo wakithi uthuthuke njalo uye phambili ngiyabonga
The prophetic significance of the name of our cultural capital Bulawayo him who is being killed suka man sehla fula sokendleleni sokhalo kwebuthe gadadi ujilika amagade kugqibeleka amagodi sochijimbo kukanosikhaya emthimbeni sogiye kwefefe funa bafekethe okwamagama azamangabi izane ezizaligwaqa koqa amayezi ndawoni okwamaqanje engqungqulu the rain of showers of hope and love has come buka Bulawayo wathinta uBulawayo udakwe yini wathinta uBulawayo udakwe yini
siyabonga vusa mkhaya labaculi bonke abakhumbule kobulawayo singakagqibi uhlelo lwalomhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo kuphupha abantu abalijumi lanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown bayakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuseleni Hospital kobulawayo kodwa abaphatha imali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa ngemfanelo siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje olivalelisayo ngugibs dube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.